Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 28 kuNkwenkwezi 2021 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Wangahlatshwa lanamhla iviki iphelileyo ngomgqibelo. I went to Parelenyathwa Headfield Clinic, Divaris City Clinic, Wilkins and another one, but I could not find, they were saying avala le ivaccine eyokuqala.
Kulabantu abaningi abakhala ngokuthi lokho bengatholi ithuba lokuhlatshwa ijekiseni eyokwenqabela iCOVID-19 ngoba betshelwa ukuthi ayikho kwezinye izibhedlela lamakilinika.
Justice system yethu yiyo njengani kumele ilungiswe ngoba siyabona ukuthi bayabebanjwa abantu kodwa bakhululwe masinya.
Uhulumende wethule umthetho ozajezisa abathola imali yakwamanye amazwe amabhanga abagcina beyisebenzisa ngendlela ezingayisizo abayabe bezikhulumile lapho bedinga imali. Ngoliviki kuhlelo Woza Friday silomculi wengoma zomdumo owe-hip hop uWarren Moyo odume ngegama lokuthi Rocky Dub. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ukusilela kwamajekiseni awenqabela iCOVID-19 kubikwa kuqhubeka elizweni, abanye besithi bayabuyiselwa emuva nxa bezama ukuyahlatshwa kwezinye izibhedlela lamakilinika. Lokhu kwenzakala ngesikhathi ugatsha lukahulumende olubona ngezempilakahle lusithi abantu abedlula inkulungwane ezingamakhulu ayisithupha 648,121 sebehlatshiwe ijekiseni le. Isiphathamandla esibona ngezempilakahle koBulawayo uDr. Welcome Lilo ubikwa isanda kugcizelela ukuthi ngempela uhlupho lolu luyatholakala lakoBulawayo ngenxa yokuthi banenge abantu abafuna ukuhlatshwa amajekiseni la. Uhulumende uthi uza kwaba kutsha amajekiseni la ukwenzela ukuthi atholakale kuzigaba zonke zelizwe. Umnumzana Tinashe Kumbo ohlala eHarare uthi ubezimisele ukuhlatshwa ijekiseni okwakuqala ngomgqibelo odluleyo kodwa waziswa ukuthi ayikho eHatfield, Braeside, Belvedere leParelenyathwa. Uthi namhla utshelwe okufanayo eWilkins.
Wangahlatshwa lanamhla iviki iphelileyo ngomgqibelo. I went to Parelenyathwa Headfield Clinic, Divaris City Clinic, Wilkins and another one, but I could not find, they were saying avala le ivaccine eyokuqala. Lanamhla ngaye eHatfield Clinic again, bathi bona avala le ivaccine and they were not sure when it is going to be available. So one disturb because mina ngibengisithi nihlatshwe ni prevent le into e COVID-19. Now it's a challenge to me. Ngibengisithi mina ikhulumende kumele ithathe leli thuba ele positive demand ukuthi ilungisise le into so that as a country we can actually cover at the ground.
Odokotela ukumbe abongi labongikazi abase kulezi izibhedlela bakutshela bethini, bathi bazathola nini ijekiseni le vaccine ukumbe bathi libuye nini, njalo uyababona yini labanye belo hlupho olufanayo labo befuna ukuhlatshwa kodwa befice ingekho?
Ya, ngizaqhubeka phambili trying to see how I can be vaccinated. Ngomgqibelo ngabona abantu abaningi kakhulu eWilkins babefuna ukuthi bahlatshwe kodwa they were also disturbed and even sithi mina lay demand kumele si utilize and the inhlupho enkulu ekhona ngeyokuthi yona izibhedlela lezi azilama answers baphonga ukuthi bona asila lay vaccine, so you are not sure what is going to happen. But namhla at one of the institutions unesi wangiphumele egcekeni wathi yona akula, even if you go to any institution ayikho le vaccine. So this is so disturbing.
Lo ngumnumzana Thina Shekumbo, umhlali weHarare, sixoxela ekhona le esigodlweni. Kusenjalo ugatsha lukahulumende olubona ngezempila kahle luthi abantu asebahlaselwa ligcikwane lecoronavirus selokhu laqhamukayo ngomnyaka odluleyo sebefika phose inkulungwane ezingamachumi amathathu lasishiyagalolunye 38,854 labulala asebezafika inkulungwane elamakhulu ayisithupha 1,592. Lokhu kwenzakala inani lasebetholakale belegcikwane leli ekolitshini leBondofi Teachers College eMaswingo selikhuphukile laya kukhulu lantathu 103, kulandela ukuhlolwa kwezinye izifundi njalo izolo. Uhulumende uthi usuthisekile ngendlela aphethe ngayo lolu daba kuleli kolitshi, lapho abalegcikwane leli abalondolozwe khona ukwenzela ukuthi bengalimemethekisi. Idolobho leKwekwe lona selingena kuviki yesibili ye-lockdown ngemva kokutholakala komuntu owayelegcikwane le-COVID-19 eyabonakala kuqala kwele-India. Uhulumende usethule umthetho ozalawula osomabhizimusi abala ukwamukela imali yeZimbabwe lamabhanga aphathisa uzulu ukuthola imali yakwamanye amazwe etholwa emkambo wemali. Lo mthetho, i-Statutory Instrument 127, wethulwe kugwalondaba lukahulumende i-Government Gazette. Phansi kwalo mthetho, osomabhizimusi abazathengisa ngemali yakwamanye amazwe kumbe ukuthengisa ngesilinganiso sesisindo semali yakwamanye amazwe esiphezulu kwaleso esiyabe sikhona bazahlawuliswa imali engamadola eZimbabwe azinkulungwane ezingamachumi amahlanu $50,000 kumbe ukuvalelwa ejele nxa engahlawulanga le mali ngesikhathi. Lo mthetho uzajezisa abathola imali yakwamanye amazwe bese beyisebenzisa ngendlela ezingayisizo ababe bezikhulumile lapho beyidinga. Amabhanga lawo azajeziswa imali efika izigidi ezinhlanu $5 million nxa engaphathisa uzulu ukuthola imali yakwamanye amazwe ngezizathu ezingasoqiniso. Ukuhlaziya lomthetho, uChris Gande weStudio 7 uxoxe lengcwethi ecubungula ezomnotho umnumzana Masimba Kuchera.
Umthetho uyabe usebenzile kodwa i-justice system yethu yiyo njengani kumele ilungiswe, ngoba siyabona ukuthi bayabe banjwa abantu kodwa bakhululwe masinya. So ithemba ngelokuthi nxa sifuna ukuthi umthetho lo usebenze njalo uphathise ukuthi imali zingaphumi ngendlela ezingayisizo, kumele i-justice system yethu ibabambe abantu abanjengalabo njalo babotshwe kumbe babhadale ifayini. Nxa kuyukuthi i-justice system iyasebenza, ungaphathisa sibili umthetho.
Khona kuvele kwenzakala na ukuthi akhona amabhanga ancedisa abantu ukuthi bathole i-foreign currency ngendlela ezingekho emthethweni?
Ngokubona kwami amabhanga ngeke enze njalo ngabomo. Ngaba khona abasebenza emabhanga abancedisa abantu, hathi kuyukuthi i-policy ye-bank ngoba bayakwazi ukuthi ama-license bengawathathelwa. So ngibona njengani uyabe uzama ukuthi amabhanga aqinise ama-checks and balances abo ukuze izimali zingaphumi ngendlela le eyokuthi sezithengiswa kumbe zingasetshenzisi ngendlela okumele zisebenze khona. Kodwa ukuthi singathi uyabe uyipolicy ye-bank eyokuthi bancedise abantu ukuthi benze ubugebenga, angiboni kungenzakala lokho.
Ungasitshela ukuthi lona udubo lwemali yakwamanye amazwe i-foreign currency lunjani lezi nsuku?
Osiphathelene balutshwana ngoba khathesi amapholisa ayabhodabhoda ayababopha, kodwa imali ikhona njengoba ilizwe lithengisa igwayi imali ikhanya njengani khathesi ikhona sibili ebantwini. Siyakwazi ukuthi abalimi lapha bayathola 40% ezimali zabo engama-US dollars. So khathesi ilizwe lilayo imali eyama-US dollars. Kodwa osiphatheleni basebunzimeni ngamapholisa bebotshwa bethathelwe izimali.
Umnumzana Masimba Kuchera, yingcwethi yecubungula ezomnotho bexoxa ecingweni le-Studio 7 eseHarare.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930, 6170, 7270, 6040, laku 15460 kHz ku-shortwave.
Owalwa kumbi yenkululeko umnumzana Frederick Mutanda uthi umongameli Emmerson Mnangagwa isiphathamandla zikahulumende lezebandla lezanu-PF yibo abathume abasakhulayo ukuthi bemkhahlameze epulazini lakhe eMashonaland West kulandela ukuphikisa kwakhe ukuba bewengezwe iminyaka yokuthi umahluli omkhulu welizwe uChief Justice Luke Malaba aqhubeke esesikhundleni lesi. Uthe usekhulumisana lebandla lezanu-PF kanye lohulumende ngodaba lolu. Umnumzana Mtanda waphanyika udaba luka Mnumzana Malaba emthethwandaba emanyene lenhlanganiso ezimbalwa. Ake sizwe Umnumzana Mtanda ixoxa loGibbs Dube weStudio 7 ngalolu daba.
Iplazi kabasozi balithathe. Into bazayenza kuphela ukuganga. Bethume abafana bazadakwa, bazarepa abafazi, benze yonke into. Kodwa ngemthetho kabasozi bangithathe iplazi leli. Into engihluphayo nje ukuthi appeal to the government so that they stop these youngsters ukuthi bangayenzi konoko.
Ubona ngani bavela ngaphi abantu la?
Bavele eHarare. Bathunywe vele eHarare.
Bathunywa mbani?
And then what did? What the Harare people then did, they mobilized the local youths who were given motorcycles by the president recently.
Yes, ngathi bathunywe mbani na kubona kwakho. Baro bathunywe so
akabangela ukuthi bathunywe ngubani. Bathunywe yi ruling party. Umuntu ongaphendula lo mbuzo ngupresident kuphela. Mina angisozongkwansi kuphendula. Ungavuza upresident ukuthi kathi abafana lawo the youth bavele ngapi. And they are using ama motorcycles lawo abadonete wabanika wena. He is the only one who can explain this.
Okwamanje kumenjani khona ngale plaza makubona kwakho?
Angikwazi kathesi ukuthi kume kanjani. Ngikhobulawayo kathesi.
Awuzangikhulumisana lezisebenzi zakutshela ukuthi kume njani?
Ngizama ukukhulumisana labo ekuseni. But abantwana izisebenzi ziyasaba. When they see people from the ruling party, they don't want to be seen as if they are against them. They are scared. They are scared.
Uzakwenza njani baba ngakho konke lokho?
Angisoze ngenze lutho. I'm looking forward to the Minister of Home Affairs, the Minister of State Security, to send people to go and remove those people. Ngimelele ukuthi ngibone ukuthi bona Minister of State for Security, umnumzana oyincube kumbe umnumzana kazembe bazothumela amapolisa eplazini lami bayekhipha labo bantu because into bayenzayo akayikho emthethweni.
Kodwa ubona ngani kuyini okwenzeka ukuthi babathi babuye khonapha abantu labo njalo ngizokuthiwa bebedakiwa okumangalisayo?
Into bayenze ukuthi bayenze khonoko ukuthi babona nje ukuthi njengakuthi thina abafana beZipra asikho asizwanani le-government. Kungayiso qiniso. We are not against government. Kodwa bona basibona ngathi kona asilwelanga elizwe leli. We are second class citizens. That's where the problem is. They have to treat us like human beings, like freedom fighters, like who they are. We discussed this sakhuluma lo president zinze ngihlangane laye. UKembo Mwadi wekhona. Bazi wathi hayi akutsho njalo. Ngathi hayi president kunjalo. Thina kawusiboni nga njengabantu balweli lizwe leli. And that's where the problem is.
Kodwa ukukhulumisana lo Mnangagwa ngendaba zenes. Yaxoxa nje.
Saxoxa ngahamba ngembona in 2019 sikhuluma ngendaba yokuthi abuyisele ama properties eZipra. Wavuma ukuthi uzabuyisela. Wazi wabhala incwadi esithi uzalungisa izinto. Kodwa sekuleminyaka engu-2 kathesi sethule.
Lowo ngumnumzana Frederick Mutanda, omunye wabalwa kumpi yenkululeko ubexoxa loGibbs Dube weStudio 7 ekobulawayo. Sehlulekile ukuxoxa ngodaba lolu lomnumzana George Chabamba, isikhulumeli sikamongameli Mnangagwa kanye lonkosikazi Monica Mtswangwa, umphathintambo wezokwethulwa kwembiko ngoba bebengaphenduli omakhalekhukhwini babo. Namhlanje uhlelo sikhangela ukuqhubeka ngokuhlatshwa kwabantu ijekiseni ye-COVID-19 vaccine elizweni. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Owake waba ngumlawuli wedale lePhalamende lakwele Melika umnumzana Paul Ryan ukuthaze amalunga ebandla lakhe lama-Republicans ukubana batshiyane lomkhuba ukulandelana lobe ngumongameli weMelika nyakenye umnumzana Donald Trump ukholelwa kwezombusazwe ezehlukanisa abantu kulokuthi basebenze ndawonye kungakhathalekile ukubana basekela bandla bani lezombusazwe. Ryan waba ngu-speaker okehlandla elilodwa kusukisela ngomnyaka 2015 kusiya ku-2018. Wahle wathi usekhathele usesiyaphumula ngakho-ke akasoze ancithise okwehlandla lesibili. Abalwela amalungelo abensonto kwelemelika bakhuthaza ukubana axotshwe umsebenzi amapholisa abopha lokuhlukuluza unsondo uRonald Green ngomnyaka 2019 owagcina efela ezandleni zamapholisa ngemva kwesiphatho esibi samapholisa ambophayo. Le nkuthazo yenziwa ngemva kokuphuma kumfanekiso owevidiyo ukuphathwa ngocuku lapho ebotshwa uGreen. Ele Germany lethule umbiko wokuxolisa ngokuphatheka elakwenzayo ekubulaweni ngocuku kwabohlobo lwesiherero labesinama kwele Namibia eminyakeni edlula elikhulu edluleyo. Osokumusemukelwa ukubana kwakungumbhuqazwe okwakuqala embaleni yalesi sihlakalo. Lokhu kwenzakala ngesikhathi ele Germany selithembise ukuphathisa ngemali inhlelo zentuthuko ezimbalwa ezibiza amabhiliyoni amadola. Kodwa unduna Vekuirukoro wabesiherero walile ukwamukela ukuxolisa kwabegermany lokhu esithi isivumelano sokuphathisa inhlelo zentuthuko phakathi kwabohulumende bamazwe omabili asigoqeli ukuhlawulwa kwabemuli ezalahlekelwayo ngulo umbhuqazwe.
Ingcwethi kwezamasiko lemidlalo elizweni zamukele ngenjabulo inkuthazo yenhlanganiso ye-African Union kwindikimba yabo yalonyaka eqakathekisa abakulomsebenzi besithi badlala indima eqakathekileyo ukuthuthukisa izwekazi le-Afrika. Lokhu kusekelwe nguhulumende wakwele Zimbabwe kuliviki lapho umongameli Emmerson Mnangagwa abephawula ngokusemthethweni isithombe sokubazwa ngelitshe sikambuyane Hanta. Umnumzana Butholezwe Khosinyathi, umqondisi we-National Gallery of Zimbabwe, uthi konke lokhu kuyajabulisa ngoba kuveza ukuqakathekiswa komsebenzi wenhlangothi zokulondolozwa kwamasiko. Okuningi ngalolu daba asikuzweni kungxoxo eqhutshwe ngumayikhobe we-Studio 7 lomnumzana Nyathi.
Kuyangipha lami amadlabuzane lentshukuntshu ukuthi phose sisiya phambili ezemidlalo lamasiko kuza kuya kuhlonitshwa ngokugcweleyo. Uzananzelela Mike ukuthi ezikhathini eziningi ezemidlalo lamasiko zandise ukweyiswa. Akukaningi ukuthi ubone nje inhlanganiso ezinjengabo-African Union zisithi zona umnyaka lo ngowe-Arts, Culture and Heritage. Kuyandiswe ukufaka izinto zomnotho, eze-economy, but esikutshoyo thina njengalabo abawuphetheyo lowo msebenzi ukuthi ezemidlalo lamasiko lazo ziyathuthukisa impilo zabantu. Baningi abantu abaqhatshwe kwezamasiko lemidlalo, ngakho nxa i-AU ikwenza lokhu bayancedisa thina emsebenzini wethu ukuthi hayi sibe lathi labantu abaziqhenyayo ngemisebenzi yabo yezandla, ngemisebenzi yabo yengqondo abayenzayo. Uzananzelela eZimbabwe njengomzekeliso kulocwaningo olwenziwayo ngomnyaka ka-2018 lusenziwa yi-UNESCO. Lolo cwaningo lwaveza ukuthi i-arts, culture and heritage yacontributa 6.96% towards i-gross domestic product yaseZimbabwe. Kwakusinamba encane leyo. Ngakho kithi kubalulekile ukuthi arts and culture ibe yilokhu ithuthukiswa ukwenzela ukuthi kuncedise iziphathamandla besekele ngokugcweleyo i-arts, culture and heritage ukuthi ikhule, abantu baqhatshwe, bebe lemisebenzi ebaphilisayo, igcine lemuli zabo.
Abantu abakumsebenzi wezamasiko lemidlalo bayahlonitshwa na kule Zimbabwe, njalo uhulumeni uyasebenza gadalala na ukubathuthukisa?
Ye, ngumbuzo obalulekileyo lowo. Ngamafitshane kuningi okusamele kwenziwe, kodwa ngisitsho njalo kangilibali imizamo esiyenziwe nguhulumende. Kukhona kathesi okwenzakeleyo ngomnyaka ka-2020 i-COVID-19, abantu abaningi abaqhatshwe kwezemidlalo lamasiko bazithole bengasela nzuzo. Uhulumende ukubona kubalulekile ukuthi hayi kabancedise. Pho seminyakeni edluleyo bekungasoze kube loncedo oluvela kuhulumende luzama ukuncedisa ama-artist. Ye, sesingaphikisana ukuthi imali abantu abayiphiwayo iningi na kumbe ayeneli, kodwa khonokuyana nje ukuthi bacatshangwa kuyangikhuthaza ukuthi ngisiya phambili phosa kuzabo lotshintsho olubambekayo. But uhlupho olukhona kakhulu nje luphakathi kwabantu baseZimbabwe, into le esithi intellectual property ngani ngabantu ngabayihloniphi ngabayizwisisi. Bayayithanda imidlalo yama-artist, bayazithanda izingoma zama-artist, kodwa ukuthi babe lentshukuntshu zokuthi bakhiphe imali bakubhadalele lokho kusasilela, yimi lolo yiloyo ngilubona kuludubo olukhulu kakhulu olwedlula uncedo oluvela kuhulumende. Ngikhuluma nje ngise-South Africa, okungikhuthazayo ngelizwe lase-South Africa ukuthi hayi at least ama-artist ayenelisa lapha lalaphayana ukuthi imidlalo yabo bayikhiphayo imicuphe efaneleyo, imali yabo bayithole, baphilise layo umphakathi kwele Zimbabwe. Ukuthi hayi bantu, asihlonipheni imisebenzi yama-artist, yimisebenzi yabo baphila ngakho, singaphongi ukopa nje ngendlela engekho emthethweni. Njengoba iZimbabwe la izama ukuthi iyehliwe ku-upper middle income economy by 2030, singakhangela nje amazwe e-Afrika asafikayo kulelo zinga, akula angela arts and culture layo ephilayo, ehlabusayo, ithuthukileyo. So iZimbabwe layo kumele ikunanzelele khona lokhu ukuthi hayi sisiya phambili ezamasiko lemidlalo lazo kumele zithuthukiswe.
Lo mnumzana Butholezwe Khosi Nyathi, umqondisi we-National Gallery of Zimbabwe, obexoxa ecingweni lo Mike Hove we-Studio 7. Wezemidlalo iqhubekela phambili imidlalo yomncintiswano owenkezo yeChibhoku Super Cup kulimpela viki. Kulo mdlalo ogobhozisa amathenisonto kobulawayo phakathi kweqembu le-Highlanders leli-Chicken Inn, intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Zombili iChicken Inn le-Highlanders zithole imihlomelo emithathu ngosuku lokuqala lwemidlalo yenkezo yeChibhoku, njalo umqeqeshi weqembu le-Highlanders uMandla Mpofu uthi umdlalo wangempela viki ezayo kawusoze ube lula. Lo mdlalo uzaqhutshelwa enkundleni eBarber Fields ngensonto kungela izibukeli enkundleni, kodwa umpho futhi lesi yisimo asebesijwayele.
Sesingani sesikujwayele ngoba saqhona ngakho, and abafana sebengandaba baku-understand the most important thing, bakwazi ukuthi bazabuya. So sesikujwayele, and okwamanje we are quite well. We don't have any problem. Of course siyakwazi ukuthi abasakini bethu basinike iy'hlabuzane, kodwa okwamanje iy'hlabuzane nawo lona siyabona besezindlini ukuthi bakhona basisekele. But for now we are happy to play with our fans.
Imidlalo yeviki lesibili lomncintiswano weChibhoku iyaqala ngomgqibelo lapho kule midlalo emine ehlelwe ukuba idlalwe kusibaya sika Group 2. Iqembu leBulawayo City lizadibana leBulawayo Chiefs ngehola lethumi lanye ekuseni enkundleni yeBarber Fields. Kusibaya sika Group 1, iqembu leHatha lizajukana leDynamos ngehola lakuqala emini emdlalweni ozakuba seNational Sports Stadium, kuthi ngesikhathi esifanayo iqembu leBlack Rhinos lizanqikelana leCranbourne Bullets ngasesakuva emdlalweni wesibaya sika Group 3. Ngehola lesithathu emini iqembu leTriangle lizadibana leFC Platinum emdlalweni wesibaya sika Group 4 ozaqhutshelwa enkundleni yeMandaba. Eminye imidlalo yangesonto izadlalwa ngokulandelayo, ngehola lethumi lanye ekuseni kule midlalo emibili lapho ku-Group 1 iqembu leZPC Caribe lizadlala khona leHerentals ngaseNational Sports Stadium, kuthi kusibaya sika Group 4 iqembu leNkezi Platinum Stars lizatshana leWawa ngaseMandaba. Ngehola lokuqala emini kule midlalo emibili lapho iqembu leHighlanders lizadlala khona leChicken Inn ngaseBarber Fields, uTL le Tenex lijibane le Manyika Diamonds ngase sakuva emdlalweni isibaya sika group 3 umdlalo ocina ngesonto uzakuba phakathi kweqembu le Cape United kanye le Harare City wesibaya sika group 1 ozaqutshelwa enkundleni ye National Sports Stadium ngimele Studio 7 ngobulawayo ngingu Joseph Njanji.
Viki uhlelo Woza Friday silomculi wengoma zomdumo we-hip hop uWaren Moyo odume ngegama lokuthi Rocky Dub ecula ekobulawayo. Asizweni exoxalo Ezra Chisa Sibanda we-Studio 7.
I'm such a flamer. She asked me who I be. Keep nothing fella. The city motivator. Be scheming on some paper. I'ma get one that asked me how I feel. Bro, I'm G'd up.
Ungafika uthi udinga uWaren Moyo wekasi lakhe enketha abamazi kodwa ungathi Rocky Dub bakukhomba kuye. Ungani esaziwa kangaka la?
Ngazalelwa enketha, ngafunda enketha primary grade 1 to 7. Ngase ngiqhubeka ngisiya eJonthalak entaba zinduna ekhe ngayenza khona i-secondary yami. Ngiqeda khona pha ngaya eBulawayo Adventist High School engayenza khona i-A-level yami. Ngingathi ngaqalisa ukurekhoda sibili okujulileyo 2009.
I'm hot, I'm such a flamer. She asked me who I be. Give nothing better. This city motivator. Just give me notes and paper. I'ma get one that.
Ungena nje kwezomculo we-hip hop uRock Dub ephiwa umdlandla ngabanye abaphambi kwakhe.
Ngathi ngomalume bami ngoba babekuyenza kusongakhula ngibabona ngibakhangile. Lami I think wangenza ngafisa ukuba yiwo. Ngikungenze ngakhetha umdumo lo yikho futhi ukuthi ngakhula ngibukela ukuthi bona babesenza njani izinto zabo. Abantu asebawamukele kahle sengathola la nomination. Ama best hip hop abantu basekela and abantu bayathenga ama album la.
Swagela machera ipo hani winu desha ipo safuwa la makesa ipo skala spiti kred la iso swagela machera ipo.
Lisebenza etakala kumoyo selila madlalade athize ela wacindezelayo asetholakala njalo ethengwa ngabalandeli bakhe.
Sengenze ama album angu 3 eyokuqala ngiyenze 2018 abayithi Ghost Standards, esibili ngiyenze 2019 abayithi Nguyafi, then esithathu ngiyenze ngeminyaka odlulileyo abayithi Ngulingo the album. Engizenzele khona apha futhi kobulawayo labantu abaproducer khona bekobulawayo.
Insimbe fakwe futha mesayibhoka bophela boheva bomthayikho injezile ukuphusha you don't know phela ngagudla iright off bengasoli battles pop is
injezile thumele sivale uhlelo phosela ilwizi kubalaleli Rock Dub ungakahambi
liqhubekele lisisekela lathi asisose siliphambanise sizanika umculo omnandi ochazayo. Umculo wami ungatholakala kuwonke amashow ama online shops abo Spotify, abo iTunes, abo Deezer, abo ma social media pages amu wonke. Ku Twitter yami ngu Rocky Dub, RockieDub, na ku Facebook ngile ngilisebenzisayo, na ku Instagram ngile ngilisebenzisayo, yikho ngathola khona ama links ami.
Silibasana ngomculo we-hip hop siwuphakulelwa ngu-Rock Dub obe nguyesi laye kuhlelo Woza Woza Friday.
Uyenzani abafazi babantu
Rock on Rock Dub mpelasonto emnandikini lonke igama lami u-Ezra Chisa Sibanda.
Abafazi babantu
lo mntu umculi wengoma zomdumo we-hip hop uWaren Moyo odume ngegama lokuthi Rocket Jabo ocula ekobulawayo. Singakehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Iningi likhala ngokuthi abajekiseni okwenqabela i-COVID-19 ama-vaccines ayasilela ngoba betshelwa ukuthi bebuyele emuva nxa befuna ukuhlatshwa. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo. Ngisithandekile Mhlanga, ngisithi libe lempela viki enhle.